amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 3 Nhlolanja 2025 ngutaba kancube endabeni zethu lamhlanje.
Laba sebesithi yebaba mfakayo bazameza esikamgabi, hayi lokhu sokungezinye izigedimenti zokwethuselana phela, ngoba kunjenje kade sesizakwazi ngokuthi yibo abamfakayo.
Baqhubekela phambili abalwa impi yenkululeko besithi umongameli Masamnangagwa kumele esuke embusweni.
Silivile sibili kuhle ekulimeni kwethu kwakusofika izivungu lezi ezidlayo kungasifuthi umhogoyi akwathawa thanyela amabele sinya.
Imihogoyi ithwalise nzima abalimi emathebeleland North. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa uthi uhulumende wakhe akathathelanga muntu umhlabathi njengalokho okukhulunywa ngumongameli Donald Trump weMelika lo mcabisi wakhe umnumzana Elon Musk. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Baqhubekela phambili abalwa impi yenkululeko besithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele esuke embusweni ngoba wehluleka ukubusa eZimbabwe ngemfanelo. Abalwa impi yenkululeko abakunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association batshele abezindaba izolo eHarare ukuba bayazisola ngokufaka uMnangagwa esikhundleni abakwenza besusa embusweni owayengumongameli uRobert Mugabe ngo-2017. Omunye wabazisolayo ngumnumzana Blessed Geza otshele iphephandaba leNewsday ukuthi kusobala ukuba uMnangagwa usegonjolozelwe yizigebengu njalo umbuso wakhe usezandleni zemuli yakhe. Ibutho lathi lisusa uMgabe embusweni lakhuluma okufanayo. Kodwa kulabanye abakunhlanganiso le ekhokhelwa ngumnumzana Sifa Sincube abathi uGeza labanye bakhe bakhuluma ize ngoba uMnangagwa wakhethwa nguZulu. Amalunga ebandla leZANU-PF kwezinye izabelo athi asekela labo abathi uMnangagwa kumele eqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Banengi njalo abaphikisa lokho. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs to West Studio 7 uxoxele umnumzana Patterson Sibanda ilunga lebandla leZANU-PF.
Yabaye bangcwe mhlambe labo bake baba nesandla sokuthi ngabamfake. Yena la akazange athi uyafuna, akazange futhi athi udinga opinion yomuntu. Abantu yabazithololoyo ukuthi bafuna uMnangagwa ngene. Ngilo lalowo lelungelo lokuvuma yiloba kuyini okubuya kuye. Ukutshintshwa kwe-constitution kumbe kuzatshintshwa kumbe kuzaamendwani ukuze lo Mnangagwa angene ku-2030 nxa abafunileyo befuna kwenzakala yikho lokho. Abangafuniyo labo banelungelo lokwala, masingavalelani ukuthi laba ba-10 barongo ngokwalambe barongo ngokuvuma. Ofuna ukuba ku-2030 urongo ngokuba right wakhe, ofuna ongafuniyo ukuthi kuyo ku-2030 urongo laye ngokuba right wakhe. Asisebenzeni sinjalo, kuvela kunjalo iyophela idemokrasi yangkhona. Laye kunjenje uTrump kunjenje kathesi usezama laye ukhandakhanda khona aphe abe constitution. Okunye vele sehle wafika wafaka ama-presidential decree angekho la ku-constitution, sezebona bemkhuza ukuthi hayi wena ndoda lapho usenzo wakho kwekhanda lakho kodwa i-constitution kanje. So eZimbabwe yona kade iyo yini esiyi-straight jacket yini akuvumi yehe. Nxa izavumakala ukuthi ayikhandwe kutsho izakhandwa kathathi vela nto ihlezile ezimbi i-constitution.
Abantu laba bathi nxa engasukanga esikhundleni umongameli Emmerson Mnangagwa kuzahlupha ngoba kuyagcina iphinde emhlolweni khonukana-ke ukwehlela umoyi uRobert Mugabe kungamehlela.
Laba sebesithi yebaba mfakayo bazameza esikamgabe, hayi lokhu sokungezinye izitatimenti zokwethuselana phela, ngoba kunjenje kade sesizakwazi ngokuthi yibo abamfakayo. Indaba sengazange sibe kwazi bemfaka, sabonga phela ukuthi hayi nanka amadoda asiphathele upresident. Asebeqayisa ukuthi bathi yibo abazonikhipha, hayi lokho mbonani sekuyokudlala amandlwane nje, akuvumi emadodeni ukuthi sichallenjane njalo.
Lo ngumnumzana Patterson Sibanda ilunga lebandla leZANU-PF obexoxayo Gibbs to West Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelwe enhlanganiso ye-Freedom Alliance.
uwesi ukulomgabe umnangagwa sasibatshela bona laba amahovethi besala yibo abawonayo kabafuni kulalela uzulu ngabe bayalalela uzulu kwenziwe into eqondileyo ubona baduba ngokwenza indaba ezefactionalism ezezanu nxa kukhulunywa ngesikhundla eselikizwe so ke baqinisile ukukhulunywa kwabo kuliqiniso baduba ngokuthi basuka bakhohlwe phambili.
Ye kwenziwa kuyini ukuthi bakhohlwe kwesinye isikhathi?
Uhlupho lwabo bona basuka labo bazicabangele okokufuna izikhundla ngefaction ababe bekiwe ngoba into leyo niqalisa even kwaphana nxa kuphuma umgabe kwakungathi kuthiwa no sifuna ukuthi silungise ilizwe kumanyenwe labanye abantu even abaku-opposition kundawoni nxa sebebona ukuthi indlovu isidonsiwe sebesithi indlovu yabo bodwa yikho lapho kulo hlupho khona khona.
Kodwa kuyalungiseka baba Ncube njalo kuya ngaphi konke lokho?
Okuyinto lokhu kuyalungiseka baba uDube abantu laba bangenza into eqotho bethi asilungisenini ilizwe sisonke singamaZimbabwena sibuyeni ndawonye kuyalungiseka uDube ukuthi kungahamba kuhambe bayeqabame laphana bese bekwenza kube ngokwezano akusikho kwezano kwinto lokhu kufuna ukuthi kulungiswe nguZulu wonke emanyeni yinto abayenza rongo kodwa beyazi into eright.
Ye kulabanye abalwimpi yenkululeko abathi ukwehlela umoya umgabe kungehlela umnangagwa kungaba khona konoko?
Angithi vele esintwini bathi okwenza ubhanda lo phiri laye kuyamenza singakucina nje khonapho.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube nginobhala jikelelo enhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa lo Gibbs Dubo Studio 7 ese-Johannesburg wele South Africa. Umongameli Cyril Ramaphosa wakele South Africa uthi uhulumende wakhe akathathelanga muntu umhlabathi njengalokhu okukhulunywa ngumongameli Donald Trump weMelika lomchabisi wakhe umnumzana Elon Musk abathi kaphathanga kahle abanye abantu abalabaplazi kulelo lizwe. UTrump ubike izolo ukuba akasasekeli inhlelo eziqhutshwa kulelo lizwe ngakho-ke kasoze anike ilizwe leli imali yenhlelo ezithiyeneyo kuze kuhlolisiswe udaba lolo. URamaphosa uthi usizo abaluthola eMelika lulutshwana njengoba ilizwe leli liphathisa kuphela kunhlelo zokulwisana legcikwane le-HIV kanye lomkhuhlane we-AIDS kodwa kunhlelo lezi iphathisa ngemali eziyisilinganiso sokulithumi lasikhombisa ekhulwini i-17% kuphela. Ngenyanga edluleyo uRamaphosa usayine umthetho ozakwenza kube lula ukuthi uhulumende wakhe athathe umhlabathi ngenhloso yokuthi umhlabathi wabelwe ngokulingeneyo njalo kulungiswe indubo zokuthi abansundu balokhu bengela mhlabathi ngemva kokuphela kobandlululo olwaqhutshwa ngabamhlophe ngo-1994. Abezindaba abeReuters babika ukuba iSouth Africa iRand iwe isisindo njalo lo nkambo wemali uthintithekile kulandela okwethulwe nguTrump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Tim Moringai odabuka eZimbabwe osehlala eTexas khonapha eMelika.
Indaba yemhlabathi yayihlupha vele even from Zimbabwean Times ngendaba zona lezi eze-expropriation. Mina mbona ngathiwa ama-land laws anjenge-land expropriation e-South Africa bakumele bakhulumelane labantu bangikhona ukuthi babone ukuthi what is the best way forward ngoba siyakwazi ukuthi abelungu babuya into Africa bathatha umhlabathi for no compensation but at the same time bafaka i-development and ama-machinery and all this other stuff. So khonapho ngathiwa into yonke ingxoxo eyokuthi kubonakale ukuthi kungahanjiswa njani instead of ngathiwa force for nature okwayenzakalayo.
Sizwe umnumzana Trump esithi sebezamisa ke usizo abakade bephathisa ngalo eSouth Africa kodwa uRamaphosa esithi usizo lolubelululutshwane liobona sengathi maningi na amazwe e-Afrika afana leSouth Africa ukuthi ayenelise ukuthi aziphilele engela sizo oluvela kwamanye amazwe njengalokho okukhulunywa ngumnumzana Ramaphosa.
Ama-aid ayahamba eSouth Africa akhulunywa ngobaba uRamaphosa mostly I think iAmelika yayinika in terms of medication HIV drugs ngoba iSouth Africa we know is a very economically strong country kusukela kudala when they were supporting the Allies during the World Wars. Lati eRhodesia sasibanika izimali ukuthi baqhubeke ngempi against the tyranny in Germany. So khonapho iSouth Africa is well able to take care of itself. They don't need any aid. Ngicho iAfrica yonke, we don't need aid. But silabantu ababusayo who have no vision and greedy and corrupt, esikubonayo, that has pushed the majority of our diaspora into foreign lands.
Kodwa elemelika leSouth Africa zingamazwe athengiselana impahla echiyeneyo, ukungazwani kwayo kungaphazamisa na inotho yeZimbabwe njengoba iZimbabwe ithengiselana kakhulu leSouth Africa.
Engikubonayo lapha lizwe leZimbabwe, 75% of our shipping imports and trade comes from South Africa. So bangayivalela iSouth Africa by America from trading goods and impahla, then thina sesingena enkingeni. IZimbabwe isenkingeni already ngendaba yama economic policies angathiwa they are outdated and are not working and corruption.
Umnumzana Tim Muringa yilandeleza umbusazwe njalo uyisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika. Ubexoxa le Studio 7 eseOhio khonapha eMelika. Abalimi endaweni eziningi eMathebeleland North bathi balakho ukungavuni kuhle amabele lonyaka ngoba izilimo zabo zihlaselwe yimihogoyi. Abanye sebelime kathathu ngenxa yemihogoyi le edle yathanyela amabele emasimini. Ukubika uNgqwele Dube.
Abalimi abakhulumela umsakazo weStudio 7 elupane umguza jambezi lezinye izigaba bathi imihogoyi le ebizwa ngokuthi amiwemi bathwalise nzima. Abanye bathi sebehlanyele kathathu ngenxa yemihogoyi le edla inhliziyo yomumbu lamanye amabele emasimini abo. Omunye wabakhalayo unkosikazi Privilege Swanda oweshabula elupane.
Hayi, kudlile siloze simoda siyawutholi imoda sibabinawo.
Ubambe wangaphansi lo mnumzana Petros Ngwenya ohlala eGweshanga village elupane.
Silimile sibili kuhle. Ekulimeni kwethu kwasofika izibungu lezi ezidlayo. Ungasithi umhogoyi. Abathawa thanyela amabele sinya. Ekuthi kuthanyelile silime kutsha. Futhi siqala ukulima kutsha. Alokanga sifisele kakhulu emuva ngenxa yenhlanyelo ngoba inhlanyelo indlala ingaka. Besingala kuyinhlanyelo esenza ukucela kumakelwane onawo ukuthi singize singezelele.
Baningi abalimi abahlaselwe imihogoyi abathi kuyethusa ukwenziwa izungu lezi ezidla zichiye kungela lutho emasimini. Umnumzana Dingani Sithole ohlala eMguza njalo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi eZimbabwe Farmers Union uthi abantu abangangenanga kuhlelo lokuholiswa inhlanyelo imithi yokubulala izibungu lemvundiso yefertilizer olwe Presidential Input Scheme yibo abahlaselwe kakhulu imihogoyi le.
Igajompo farmers abayi well covered kodwa ababengangenanga kugajompo vale problem yona le amithi and vele sevie ungaboni amasimu which has been affected. Siyabona ukuthi hayi lo kasela sifuna ngazithola la.
Umnumzana Busani Khumalo laye okwinhlanganiso le yena ukukhuthaza abalimi ukuba bethekelele kwezinye indawo kusesele isikhathi ukuze bebone ukuthi imihogoyi le iqedwa njani.
Matheveleni North yonke is affected. Into le ibatshayile bonke abalimi ngesikhathi esana sezulu before izulu ngabo December. Umumbu wonke wathi uphuma lana ngesikhathi sokuthisa laphana isihlava sasatshaya kakhulu. So ngiyagqugquzela ukuthi nga abalimisi bancedisile abalimi nga maybe kube nganeno. So kulabanye abathone bekwenze ngesintu bevikele iqhelelele.
Kulabanye abalimi asebebulala imihogoyi ngendlela eyayisetshenziswa ngabokhokho. Unkosikazi Caroline Komo eshabula ngomunye wabo.
Ubudli lobo obukhona esibubiza ngesintu ngokuthi liqhele obusiqedela kakhulu izilimo. Mina ngisebenzise isintu ngokwesintu ibudli esithima ngabe sibona uyasihlupha uyabulandwa emasimini bukhazingwe njengomuntu ozokupheka nje kufake lona isawudo kungathi kuzodliwa busuke bube lokwethuka lokwesaba ukuthi mhlawumbe abantu laba sebenjani badla khona sekubaleka emasimini akho.
Abakuhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima lwe-agricultural extension bathi abalimi ababhekane lohlupho lwemihogo kumele baxhumane labo ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 iselubane ngingungwele Dube.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele-Russia lele-Ukraine aphoselana amabhomba athwala zindizamtshina zama-drones edlula ikhulu lamatshumi ayisikhombisa 142 ezabelweni ezitshiyeneyo. Amazwe la athi awise amanye amabhomba la, lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abaningi abalimileyo abadinga uncedo ezibhedlela edolobheni le-Goma okulempi yomvukela. Kubikwa ukuba sokwabulawa abantu abafika amakhulu ayisikhombisa 700 kwalimala abazinkulungwane ezintathu 3000 selokhu waqala ukulwisana phakathi kwebutho le-DRC labahlamuki be-M23 mhlaka 26 Zibandlela eGoma. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika uthi usemise imithelo emitsha eyama-tariffs ebifakwe empahleni ethengiselwa kweleMelika ngeleMexico ngemva kokuba leli lizwe livume ukwengeza inani lamapholisa alinda emngceleni ngenhloso yokumisa ukungena eMelika kwezidakamizwa. UTrump uthe ukhulume njalo lo mongameli weCanada ngodaba olufanayo. Abahlaziya ezomnotho bathi uTrump wenze iphutha elikhulu ngokufakela amazwela lele-China imithelo yama-tariffs ngoba lokhu sokukhuphule intengo yempahla etshiyeneyo eMelika. Amazwe amathathu lawo asefakele eleMelika imithelo yempahla etshiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe zeMelika.
Imithelo le nxa ngiyizwisisa kuhle kuhle sibili ukuthi ayisoze ibhadalwe ngulo othengisayo kodwa izabhadalwa ngulo othenga, ngoba asithi thina nansi i-container iyasuka eCanada iyangena ngapha e-America iyabe ithengwe asithi thina ithengwe kumbe yi-Walmart kumbe ithengwe ilaba abama-television abathengisa ama-television. Kufanele ukuthi bona babe yibo abazakuba se-border laphana ukuthi babhadale lowo mthelo, bengabangapha e-America laba babhadala lowo okuthiwa yi-tariff. Khonokho ke nxa sokungenile ngapha sokusitsho ukuthi intengo yakho isizakhwela sebe zama ukuthi bazuze imali yabo liyana bayibhadale ebhoda. Yikho ke mbona ngathi kusiya ngokuyakhathesi nje masinyane intengo yezinto izazwakala ukuthi isikhwele.
Sibona lapha umnumzana Trump esithi uqoqe ukuthi ekhulumisane leCanada leMexico ngemithelo le, libona sengathi inkulumo lezi zingahamba njani.
Kangiboni kuphuma impumela ngoba kumele ukuthi omunye ehlele omunye. Nxa kuyikuthi ikwehla angaze ngikhumbule owangakithi uPresident uTrump esehla. Yikho mbona ngathi nxa kuyikuthi labana labo bangaqinisa ukuthi bayafaka owabo umthetho, kutsho ukuthi sokuzatshayana sibili ukuthi kumthelo lo uzangena, umthelo lo uzathelwa indawo zombili.
Kodwa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotelwe umnumzana Trump ubekhuluma ngokuthi uzalungisa inotho yelizwe, lokhu akwenzileyo singabona kuphathisana ngokuya kwesikhathi.
Ngibona ngathi kukhuluma nje kokuhlayaza lokho ukuthi atina na kuza kwelo wesikachana ufinde kwese. Ngapande uti akweze wana materips wana lao wesikachana apinde awesi. Koto ngae ngawesi sanga, ngakule ntengo ngoba lamazwe amathathu ayazelana kakhulu kakhulu. Njalo kule sivumelwano esivele sikhona esokuthi basebenze njani ngakho konoko. Yikho ke ngibona ngathi na kwehlule ekukhulumeni khonaphana ukuthi omunye ehlele omunye akulaza kwenza umnotho ube ngcono lapha. Izinto ziza kuba nzima ngoba kuza kukhwela amafutha, ngoba amafutha amaningi avela eCanada.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela izombusazwe zeMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika. Obesecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha eMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba esihlolisisa ezempila kahle namhla sixoxa lo Dr. Derek Matsika ngokuthathwa kwezidakamizwa okumemetheka ngamandla eZimbabwe.
Into zendaba yoku esithi ngama drugs le alcohol abuse kuya luqasa kuyinto encane ukuthi umuntu uqasa esakwenzisa labangani ifithi ayinqe njengoba mbono uzivane senza so inqe lami zakhanya ngikhulu nginganatha mbijana ukuthi ngisaza abangani bami la esithi ngesithiwa i peer pressure but uhlupho luba khona ukuthi umuntu engavele ukuqalisa okunye kwangikhona kusuke ukontrol umuntu uthi nxa engasakutholanga sekubona ngani hayi ingqondo yomuntu yakhe ayihambi kuhle sekuselokhu esithi ngesichwa i-addiction kumbe i-dependence. And yikho lapho uqasa khona i-problem ngoba umzimba wakho ungaba dependent entweni into lena yiyo ukukontrola umzimba wakho. Sometimes izikhontrole le ngqondo uthole umuntu engasakwazi ukurizina ngoba akakatholi into zakhe afuna ukuzithola.
Ye, selikhulume kakhulu ngakho Dr. Masiku ukuthi abantu bakuyekele konke lokhu kodwa kukhanya kuyamemetheka eZimbabwe kwenziwa kwini?
Now, uhlupho isikhathini eziningi kumemetheka especially eZimbabwe singakhanda isimo esilaso. We cannot take away lokhu esithi ngesikhiwa yi-social economic conditions kumbe ukuphila kwabantu. Singakhanda abafana abaningi abancane manje abalamsebenzi. Bajoyina ilanga lonke behlezi emakoneni, behlezi emabrijini, beyengana njengabangani. And kwezinye isikhathi becina benza into ezingasizo ezingekho emthethweni. So ekwenzeni into ezinjalo babe be-encouragana sithi 100 ayawathi into ziwomile. Kodwa lokhu kuyidola, lokhu kuyi-50 cents. Singaze sikhangele phandle lapha okugcwele khona, lapha kuthengiswa khona. Kuchiphila kuduri, ngawunyokona ngamadola for two. Yet utshwala obu-proper babe bukhosta mbobo $30, mbobo $40. And ukukhane njalo futhi kuyidola for two. Lapho kuyenziwe khona, akula mthetho, akula control. So isikhathi siyangathi utshwala wonke obuthengiswayo phandle kule control ukuthi fuze kube yi-43%, nga kuyihoti kumbe kulokho okuthiwa ngama-whisky kumbe ovoti, nga kuyibhiya fuze four to five percent. But lokhu okuningi ngokuthengisa emgwaqweni sometimes siyaze suspect ukuthi ngxenye kunye ngama-80%. Emthethweni uzathola ukuthi utshwala bonke buyahlolwa ukuthi khona kungakanani i-percentage budako kungakanani njalo futhi ku-accepted kumbena hhayi. But singaqhala lokhu okugcwele emgwaqweni okuningi wangikhona even ngendlela okudaka ngawo abantu usale uzibuza ukuthi lokhu kusayi-5% lokhu kusayi-40% esiyaziyo ngoba ula muntu okuregulatayo.
Singathi khonokhu-ke abakuthathayo kuthiwa kuyini okuningi wangikhona?
Kube ngamabizo amaningi and kulezi nsuku bayatshintshatshintsha ngoba babe behlakaniphele khonokho ukuthi ibizo lingatrend kuba lula ukutrace ukuthi kuvela kuba kubobani. But kulamabizo amaningi kodwa abaningi bajwaye ukuntu ngama-dollar for two, dollar for two. Kulabo njengu kulalokhu ongama-cough mixture especially lokhu okuhhayi kulokhu okuthiwa umuntu okuthiwa yi-codeine phosphate. Now lokhana kuyabe ungama-cough mixture uhlupho lusuka lube khona lokuthi abantu basuka beku-abuse begcina umuntu enathi isigubhu sonke yethi yena nxa kuyi-cough mixture kuyabe kuthiwa umuntu banathi teaspoon. Mangasuka enathi isigubhu sonke kona kuthiwa enathi teaspoon for isikhwehlela kuhle ufike emzimbeni kube le opposite effect. Sokudaka akusayinto enjani, akusayinto elaphayo. So kuhlangene abanye babehlanganisa khona okhulu utshwala bona lobu emgwaqweni babe nehlanganisa khona lokho behlanganisa lama drugs behlanganisa labo mbanje behlanganisa labo lokho ababekuthande especially bafana abancane ukubhenywayo ukubhenywa ngama globe babe behlanganisa konke khona lokho crystal meth and uthola umuntu angikona vele lokuzigcinelwa ngasakwazi ukuzigcina esewumuntu okukhona ekutshona nje abathi ngikhuwa ngamaphara nxa besegoli yamabizo abazipha wona.
Lo ngudokotela Derek Matsika obexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani basakazi be Studio 7, ngilibingelele lonke lithanda kakhulu ngomsakazo wenu lo muhle ofika wonke amazwi lapho esikhona sikwazi ukulalela. Ya sengathi ke lami voice record yami ngavulwa ke, ngibingelele abantu ekhaya kithelupani eZimbabwe, ngibingelele kunyela bafowethu bonke abahlale eBotswana, engakhohlwa nomdala ongwenu usitshela abambiza kudingani. Mina igama Innocent Juma, hayi ngajabula kakhulu uma ngezwa i-voice record yami levu
Studio 7. Salibonani. Yabona lapha-ke ngifuna ukubuza sibili kahle ukuthi kathi amasela lawa lithini ngawo la masela lawa lani futhi kunje singaze sikutshele ukukhohlakala egcwele kule ndawo. Awu ekithi lokho ukuthi lezikhulu zonke lezi ezizwayo ukuthi lokungine mbane lazi zilandele zibe kwazi liyakuthinjela kunjani ngani ngudlalo nje kathesi kunje kule 5-6-7 days abantu akunamagesi thina umakhelwane unamagesi. Mina nila magethi, umu ekran da magethi, gona kala magethi, siya hamba, siya faka marifoti, liya papa, la kupela wa posteri tele njeti siya buya, tele bunjani. So mawe uya la wanti la testi wabuya wani, nisa nesito, mawe pia wabuzo, tingapa di chiran, vati aspiwa ni reference number ya lapa. So nina licho uti, ki reference number ya kona leo, ipiwa mani nga pinjani. Uti wena uye lunisa next door uta wala reference number, same pole, same line.
Studio 7, ambingelele abasakazi nabalandeli be Studio 7. Hayi lento yaseZimbabwe ngathi sithanda ukuba yinkinga ngoba la bantu basebenza kwenkani bona ukuthi bakhomba u-2030. Ngoba likhomba u-2030 kungaba njani kuwo lo nyaka kungakapheli kuvele kuvotwe sibone ukuthi ubani ozowina, ubani ozodlula, sibekwazi bethi hayi indaba yena yikho nabantu bezanupf bonke laba basebezanupf ikhulume zanupf labo sibandla losemzingwane into ayikhuluma nje ikhuluma into engenangqondo umuntu omdala baba owakho umuzi wena nengane zakho udla kahle ngoba wena umuntu wezanupf uthini imidende eminye ehluphekayo uthini ngayo imidende ehluphekayo amafemu avalwa everyday ugesi uyahlupha ingane sezidla izidakamizwa yonke into ngenxa yokuthi umsebenzi ayikho yini into abazoyenza ngaphandle kokuthi bathi izidakamizwa kungenamsebenzi bashona behlele bebhoda besiyazi kahle kahle iZANU-PF ivotelwa ngobani lokhu iwina ngobani abayivotelayo lokho niropa niyaropa kodwa uzofika ucweni ngelinye ilanga. Ngiyabonga.
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Ku live talk namhla sixoxa ngokuxokozela kubandla leZANU-PF kulabanye abathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni labanye abakuphikisayo lokho. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Baqhubekela phambili abalwa impi yenkululeko besithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele esuke embusweni. Imihogoyi ithwalisenzi yamabalimi eMatabeleland North. Umongameli Cyril Ramaphosa kule South Africa uthi uhulumende wakhe akethathelanga muntu umhlabathi njengalokho okukhulunywa ngumongameli Donald Trump. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo uTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.